ngicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe, wokuthi-ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So ma bebuyile bahlangane leHarare, basho ukuthi bahlangane leZimbabwe yonke jikelele. Kodwa ngithi-ke ma kade ungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth, kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese nesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele ngithina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare, mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo, ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakale eHarare ezinokwenza nalokho kwenziwa iZANU-PF. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-PF, sizabona ingani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-PF, kanti uhlupho luseZimbabwe yonke jikelele, kumele ukuthi kulungiswe izinto eziningi. So ke thina besahamba-ke lapho-ke ma noma bengasiphanga-ke umcijo wokuthi sihlangane nabo sikhulume face to face, besizimisele ukuthi siyedemonstrate khona ngale-ke siphakamise ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo, khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njenge-ibheji likaZulu, yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth lele?
Ngome okuqakathekile yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni, ikakhulu emadolobheni. Ezithizi kathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomjuqazo i-genocide ye-Grahund, kodwa uzathola ukuthi inkabazo ifiwe ngaphandle. Inkabazo kayinikezwa ilizwi layona ikuthitsho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemadodeleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho izinto ezeyoqakathela ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba lo elitshele sithi yena uyalungisa udaba lomjuqazo akalilungisi ngendlela esithisa i-victim, kodwa ulilungisa ngendlela esithisa umbulali. Yikho lapho kodwa okuqakathekile ukuthi mhlawumbe kwazi ukuthi hhayi, ngoba ingozi ukuthi abantu bedilive ukuthi udaba lomnuku uyalungiswa lona kusenziwa amazwane. Umhlazane udaba lolu selulungiswa kufuze kuye kuzwa abantu abayibo abalimanayo ukuthi bafuna ukuthi lubanjwe njani, lubanjwe ngubani, ngaphi, ngasikhathi bani.
Moyo, ngemva kwemihlangano yaleli qula labomnankagwa labochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo, ubona i-Commonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi?
Esikunanzelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo ikakhulu inkulumo zabomnankagwa nezabochamisa ngale, ikakhulu-ke kuyikho lapho okunendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile iy'nkulumo zabo sazizwa nje, kodwa uyabona nje ukuthi ukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe yilokho eliyikho khona. Uma ulalele iveni abochamisa abazange bake bathinte nento ezifana nalezi ubabufuza asezithintile ngenye izibalisa. Okwenza bangazithinti ukuthi bona aziba-affecti, njalo umnankagwa angeke akuthinte lokho ngoba akumu-affecti kangako, ngaphandle kokuthi-ke abe batshele ukuthi hhayi uyakulungisa, unendlela okuwulungisa, bebe sebejeke ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi sinezwa. Thina-ke esikunanzelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani, kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwakomthwakazi, into engingayisho ukuthi thina asizukuthula ngoba esikunanzelelayo ukuthi emathebeleleni ngumthwakazi yonke jikelele. Ilokhe isibekelwe ngaphansi, abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kunokomthwakazi lizwakale international. So ngaleso sizathoke thina-ke whether bayayibiseli iZimbabwe kumbe kabayibiseli, mbona ngala kuwenza kakhulu umahluko kithi lapha emathebeleni, ngoba inhlupho zethu zabe zilokhu zingekasova lokhu zifanana. Ngoba ungananzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziyeyene kakhulu kuma-human rights abuses, into ezasukela ngapha kugugurawundi, ukubulawa kwabantu, abantu abalokhu beqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo.
Baba Fuzwayo, akuyiphethe
akhangela enkulumeni zona izinto ngoba besitho kamoya ngiyalokuhlezi abantu bonke abasetozibeya baphinzima umkhangele lilizwe elilamazi ayi-2 alenhlupho ezijiyeneyo. Ukuthi usidingobani oyabe mele uhlupho lemadebeleleni because isipho zemathebeleland times they are not seen as the national issue but they are seen as a regional issue. So ukuthi uma bekhuluma labana bakhuluma ngombuzo but thina sikhuluma ngamanqaba ngokuthathelwa amathuba emsebenzini nokungaqhathwa.